Lapa kusenda weni iya itazua nguti World Trade Center obe kulomonga meli Joseph Biden labake bakukela ilizwe le melika abakukela umnuza na Barack Obama lomnuza na Bill Clinton njalo lezihlobo zabantu abafela endaweni leyo amalecacha asebenzisa indiza mtshina ezimbili ekubhidlizeni iWorld Trade Center bekubalwa amagama abantu abatshabalala eWorld Trade Center
Edelmiro Abad Marie Rose Abad Andrew Anthony Abate, Vincent Paul Abate.
Loba uBiden engethulanga umbiko wakhe namuhla endaweni le. Ukhulume kumabona kude awuphanyike enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi le White House.
To the families of the 2,977 people from more than 90 nations killed on September 11, 2001 in New York City, Arlington, Virginia, and Shanksville, Pennsylvania, and the thousand more who were injured. America and the world commemorate you and your loved ones. In the battle for the soul of America, unity is our greatest strength.
Kulabanye abantu abathi kumele le Melika liguqule izenzo ukwenzela ukuthi kube lenhlalakahle elizweni leli. Omunye wabalombono lo, uNomzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo
kungakwenzakala inkinga ye America uMoshudu noma nje wayelokhu ehlaba umkhosi ethi hey bakithi ake kubheke lapha abantu abazange bazwisise kwagcina kusenzaka ukuthi kube nalokho okwenzakala mhlaka 11 kodwa-ke ikusasa yokudlwangudlwangu ne-terrorism emhlabeni ilokhu ikhona isafuna ukuthi zwisiswe ukuze isuswe ngokupheleleyo mpela kusese nomsebenzi ofuna ukuthi wenziwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Mbusontini odabuka eZimbabwe ohlala eNew York othi akwaziwa okungenziwa ngamalucatsha kule Melika.
Uma siyakhangela phambilini ukuthi kuzohamba njani ngendaba ye-terrorism, ikakhulu sibonile ukuthi ele-US seliphumile e-Afghanistan kusukela emavikini adlulileyo nje. So lokhu mina umbono wami ngibona ngani ama-Taliban ngenzwakala ukuthi bebe ngabangane be-US kumbe bebe ngama-enemy e-US. Nxa bezaba ngama-enemy e-US then kungenzwakala ukuthi bekhomithe izinto ze-terrorism. Njalo laba abantu abebetrenwe i-US ama-Afghan military abantu asebegijinyiswa ngama-Taliban angazi ukuthi bona bazaluphawo luphi.
Umnumzana Dan Moyo laye odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele Melika uthi kumele abantu balwisane lamalwecatsha alakho ukudala umona omangalisayo emazweni athiyeneyo.
Thinki anyway lapho okule act of terrorism wonke umuntu kumele esabe ngoba akwazi ukuthi inhloso yabo iyabe ikuphi ngoba sibona even duze laseZimbabwe khona phana eMozambique sike sabona kusiba lamalecatsha amaningi ngakho aqalwe umsindo onzima kabi lapho and labo futhi ba behavior ngendlela efanayo lala amalecatsha ahlasela i-United States. So if mabekhona next door eMozambique khonaphana okusho ukuthi laseZimbabwe musi bangangena. So yinto okumele ukuthi umhlaba wonke jikelele ulwisane layo lento yama-terrorist.
Amalecatsha abhidliza i-World Trade Center achaya njalo isigodlo samabutho esePentagon kwathi indiza mtshina owakumele iyebhidliza i-White House yawela ePennsylvania. Imele iStudio 7 ngiseMaryland, ngokhiphi Dube.